Ngakacha kubanja lezanu PF basebefuna ukuqhulwa isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungenela iminyaka elithumi. Abatshalaba bathi uMnangagwa wenza kahle ngakho ke kumele ukuba kwengezwe iminyaka yokuhlala esikhundleni sikaMongameli ukuze asebenze ngamandla ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uMongameli uvunyelwa ukuhlala esikhundleni engakhethwa kabili kweminyaka elithumi. Kungedlula lapho kasavunyelwa ukuvotelwa nguZulu. Abakubandla elibuzayo bathi kumele kuguqulwe lokhu kwenzela ukuthi abantu baqhubekele phambili bevotela umuntu abamfunayo. Lokhu kutsho ukuthi uMnangagwa ulakho ukugugela njalo ukufela esikhundleni sikaMongameli. Amabandla aphikisayo athi okwenziwa nguMnangagwa kwedlula kwakusenziwa ngowaye nguMongameli uMoyi uRobert Mugabe. Osekela ibandla leZANU-PF uMnumzana Eliphas Mashaba uncoma abatsha abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukwenzela ukuba uMnangagwa ahlale isikhathi eside esikhundleni.
Ama-youth ananzelela ukuthi i-economic revival sokungazathi kuyakhanya, empowerment ama-youth, ilizwe lithule, imigwaqo iyalungiswa, ama-mines sikhangela izinto zonke zidivelopha. Ngakho-ke ama-youth njengama-youth bethathwa lolo udumo, bethathwa imisebenzi emihle le abathe bayikhangela, balalo ilungelo lokufaka izifiso zabo ezokuthi kambe umkhokheli onje nxa ade ngaphiwa isibanga eside kambe angasinika ama-results anjani.
UMashaba uphinde wathi
yebo yenxa ngaso sasinguye sasilaye the past 35 years kutsho ukuthi ngayo ilizwe leli lisekhanani, kodwa uvele usithembisile yena uPresident uMnangagwa ukuthi sifuna ukuthi sifike eKhenani. Ngakho nasi kwiKhenani abantwana bakhangela ukuthi kambe nxa bengaba belaye kusiya kusiya kungazake kulunge yini isifiso sethu sonke njengeZANU PF ukuthi ngakwenzakala. Kodwa-ke umbono wabo njenge-youth league kunjalo singakhohlwa-ke ukuthi sibe sesikhangela ukuthi silemigoqo ethize esilayo engenza khona ukuthi kwenzakale.
Kodwa uMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ibandla elibusayo ligangile.
Sikubona kuyinto elokuganga phakathi. Anyway, sasihlala sibatshela abantu njalo sihlala sibatshela ukuthi akulazanye u-dispensation lapha. Ngezindlela kuyasibonisa ukuthi layo sengabusa mhlawumbe bazadonsa u-30 years njengoRobert Mugabe.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Isaac Mabuka, umgcinisihlalo webandla leZaphu.
Kufana nalokhwana kwaMugabe ukuthi omkakhe laye kwase kungani vele sebengama-demigods elizwe ukuthi bazikhulumela lokho abakufunayo ngenxa yokuthi iparty yabo iyavuma ukuthi khona bakontinue umuntu abuse aze afe. Akulunganga ngokubona kwami. Hhayi, ama-youth kabanikwa isikhathi laba kuse kuZANU-PF bona ababakhulumayo, kathi bona bazibona ukuthi abazoze bafa babuse, kabangene babuse kuZANU-PF nxa ukuthi bayangena.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, kulombono ofanayo.
Lokho kuthiwa ngabafana bezanu kuyinhlala yenza into esiyikhangeleleyo ukuthi vele zanu kuzanu kukhanye ngani kucatshangwa kubuyela emuva. Sasicabanga ukuthi phela njengoba isekelo sombuso welizwe sesifake isiciko kumbe isivalo kusikhathi umuntu angabusa ngasilizwe kutsho ukuthi abantu bayabona ukuthi yingqubekela phambili esiyenzayo. Kodwa hatshi, njengoba likubona izanu izahlala izanu izahlala izama ukuya emuva.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa uMnumzana Efihlikela Ncube uthi akumangalisi okwenziwa libandla leZANU-PF.
Into ekhulunywa yilaba abatsho ukuthi ababusayo babuse kuze kube phakathi naphakathi, kususwe lokho okuvimbela ukuthi umuntu ahlale kuze kube ninalini esihlalweni, kuyinto egange kakhulu. Kanti-ke futhi asingakhohlwa ukuthi ubuyanga lokungasebenzi okwabatsha kukhulu kakhulu eZimbabwe okwedlula emazweni wonke omhlaba. Kubangwa yini? Kubangwa yikuthi bona laba ababusayo bayefile ukubusa kahle ilizwe. Ngakho-ke kuyamangalisa nxa uthola abatsha beyibo abakhalela ukuthi lobu usedilize ilizwe, obabangela ukungasebenzi, obabangela indlalo, obabangela ukungaqedi isikolo ngendlela efaneleyo. kavuse kuze kube nindanini. Into engacabangiyo ke leyo engafanelanga yamukeleke noma kutheni.
Isisekelo sombuzo welizwe kusigaba sokungamathumi ayisitshiyagalolunye lanye, section 91 sithi umuntu osewo wangena esikhundleni sikamongameli okweminyaka elithumi kavunyelwa ukuvotelwa ngoZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu Gibbs Dube.